kukhanya sokungani sokubayangisa yikho uMadam Mnangagwa iFirst Lady sehambe sitha wafika wathusela amapholisa, wathusela lalo umfana esingathi yiwitness ukuthi ephike. Kodwa siyakwazi istatement yamapholisa mdlane bochwa uHenrietta Rushwaya, kwahle kwaphuma ukuthi uHenrietta uthwele igold kaFirst Lady. Akusesabisi, akusethuseli, sokuyimvelo. Siyakwazi ukuthi uHenrietta ulobuhlobo leFirst Family. Siyakwazi njalo ukuthi uHenrietta ulembali yobuqili indawo eziningi, ephonga ukuphuma nje singazi ukuthi uphuma njani. Sokusobala ukuthi uHenrietta amandla vele de wathatha kusihlobo sakhe esingu-president weZimbabwe njalo engu-president weZANU-PF. Lokhu umama othephonga upapazele sithi amapholisa kawamgezise umsulwa, hatshi yikupapazela nje, kodwa abantu sebezwe elikantulo.
Sokuvelile mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe intshontshwa ngabantu abaphezulu bencedisana lamapholisa lama-CIO. Lithini ngalokho?
Silembali enengi sisizwa ukuthi imali yachabalala njani, etiyajwa ama-diamond achitha kanjani kulembada lamanye amakhampani avele engabhaliswa emthethweni. Yikho ke asina ndaba lokuthi namhla uMadam Mnangagwa okuseriya sevuke esithi hayi umsulwa. Konke lokhu kutshengisa mahlabe zulu ukuthi eZimbabwe akula sanction kulo busela abahukuluza imali banengi kakhulu laba abaconnected leZANU-PF superstructure. Into eyenziwe nguHenrietta kayibanjwe ngobunono, amakhotha khona angathuselwa, leFirst Family inga-interfere lama-witnesses.